Namhlanje weziphathelane labesifazana siqoqalo Councillor Sinikiwe Mutanda oka Ward 10 eNtumbane ongumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle eCouncil yakoBulawayo.
Ukuphambanisa kakhulu bona laba abathengisayo abalemisebenzi yezandla nabazithe abazisebenzayo abamachurchi labo kabasanelisi ukuthi behlangane ukuthi bathandaze bakhonze bakhuleke labo sebesehluleka and ama sports labo baba affected endaweni eziningi ngoba kabasahlanganeli kulabanye abaphila vele ngezweni ngezama sports kube sokusiba le challenge futhi eye GBV ezindlini ngoba sokuhlala ezindlini obaba kabasayinathi kuyagwejisa lapho abagwejisa khona omama kabasayi ngoba siyakwazi ukuthi omama yibo kakhulu abakuthanda abajayele ukuya e-church so abantu abaningi izindlu eziningi sebetshona behleli endaweni eyi-one so kubonakala ama-mistakes and abantu kabasela any source of income ikakhulu bona laba abanjani abazisebenzayo abasakwanisi lokuthi bebhadale ama-rent abo abasakwanisi lokuthi bathengele abantwana ukudla ezindlini abasakwanisi lokuthi bazinakekele bona ngokwabo ngoba even ukudlala abantwana kabasayenzi ukuthi bebe bedlala ngesikhathi and angithi lezi mfeni abantu kathe sakusahanjelwana njengezihlobo so ku-affecthe ngingathi phose izinto eziningi ilife impilo nje yabantu nje isuke yasiphambaniseka kakhulu khulu kabanzi and lezinga liqansile kakhulu lona lele le-GBV liqansile kakhulu ngokumangalisayo.
Sesikhuluma ngayo i-GBV le udlakela ezindlini bayabuya yini abantu kini okhansila liyakubona senzakala?
Ya, ukukhuluma iqiniso yikuthi abantu bayabuya ezindlini and especially abantu abangomama ukuthi yazi sokuliwe ezindlini abanye sincedisane sibili kuzwanane but nxa kubuyelwa futhi ezindlini kuphinde kuyeqala phansi and then now isimo esikhona koBulawayo kumbe ngathi eZimbabwe yonke umuntu kathesi like umama usetshayiwe endlini engaya reporter i-challenge ekhona ukuthi omama abaningi bayabuya bezowithdraw ama-cases aba babe bewa-reportile lokho sikutsho ngoba umuntu engaya reporter nxa ese-withdraw i-case amapholisa kabasavunyela ukuthi bebakhomishinele sebephenduka back to us ama-councillor sesinjani sesibakhomishinele i-affidavit ukuthi use-withdraw i-case so yikho okunye okusenza sinanzelele sibone ukuthi i-gender based violence injani izinga langikhona lokhu ephethe liqansa kakhulu obaba labo bakhona abachaywayo abahlukunyezwayo ezindlini la behlukunyezwa ngomama.
Sikhangela bona besifazane ungathi yibo abathwele amagabha avuzayo yini sinanzelela ukuthi amanzi akasilele kumele kuye weziboraneni labantwana sebetshona behleze ezindlini kumele bedle ungathi ngumthwalo kamama lo kumbe hayi wonke umuntu nje uyabelana lo mthwalo?
Ya, engingakutsho yikuthi wonke umuntu uyabelana lo mthwalo kodwa umama nguye othwele nzima kakhulu singakhanyela even indaba yona leyi eyamanzi esikhuluma ngayo ayikaphelisisi uhlupho lwamanzi ukuthi soluphelisisile umama uzavuka ekuseni kumele elayinele amanzi uzalayinela amanzi from ekuseni ibhawuza ingxenye ziyefika ngo-4 ntambama lokhu esemanzini the next thing uyaphenduka endlini kumele apheke kumele awatshe ufake umsika phandle wamatamatisi unjani and omama bengabantu vele abavele bona badalula ukuthi yibo abanakekela imuli zabo kakhulu uzathola ukuthi umama uzithwele umama ulomntwana ngapha kumele akhanyele konke so umumo wangikhona kawukho fair kakhulu ebantwini abangomama even abantwana a girl child nginanzelele kathesi ukuthi even elokitshini lapho engikhona abantwana abancane maybe from between the age of 14 to 20 or 22 izinga lokuzithwala liqansile kakhulu because abantwana kabasaye esikolo they spend most of their time bemelela amabhawuza besiye ezikotshweni besiye emthonjeni and okuyenza ukuthi babe exposed kakhulu ezintweni ezingalunganga ngoba kabaswela lutho lokwenza the only thing asebelayo ngeyokuthi batshone bachithe isikhathi belabafana abanye bechitha isikhathi belabantu abadala abangakwanisa ukuba ngomalume wabo kumbe ngobaba babo. Ngoba sikhanyele lendabeni yokuthi even ama youth centers avaliwe, akula enye into engabalibazisi. So izinga labantwana abazitheleyo likhuphukile kakhulu, abantwana bangamankazana lensango, ama drug abuse, into ezinjalo nje. Abantwana sebebevaba exposed kakhulu ezintweni ezintsho ezinjengazona lezo, ikakhulu a girl child.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Sinikiwe Mutanda oka ward 10 eNtombane njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle ekhansile yakobulawayo.